indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 31 Zibandlela 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Inkampani kahulumende weZimbabwe ethwala abantu ngamabhasi eZupco isifake emgwaqweni amabhasi adlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besuka emalokijini. Okwezemidlalo lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo kulandela ukungavumelani lohulumende ngesilinganiso sokukhuphula iholo labo. Kumbiko obanjanisiweyo, inhlanganiso zeProgressive Teachers Union of Zimbabwe leyeZimbabwe Teachers Association iZimta zithi sezibekezele kakhulu kusukela ekuqaleni kwethemu yalumnyaka amatitsha la esiya emsebenzini engelamali, kodwa sokufike kusikhathi sokuthi bakhalale umsebenzi. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungengezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Ingcwethi ezibona ngezinhlala kahle kaZulu zithi nxa lolu dubo lungasathathelwa ngamanyathelo lokuphangisa lungafika esibangeni esibi kakhulu. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Inani labantwana abatholakala bezulazula ezitaladeni bedinga ukudla becela lemali ebantwini libikwa lingaqonga emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela laseHarare. Umnumzana Albert Mazula, umgcinihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi zeHarare eHarare Residents Trust, uthi lolu ludubo olwavela kude njalo olulokhe lunzima ukwelesula, ikakhulu ngezikhathi zobunzima ubhekane lelizwe kwezomnotho.
Udubo lwama street kids ludubo esibelalo okwesikhathi eside. Sithola uzibuse kwakungela umntwana okuthiwa yi street kid. Kodwa ngokoma kwezinto kwaqala ukuthi kube labantwana abangama street kids. Kaningi kubangelwa ukuthi kwesinye isikhathi imuli nxa singadlalanga kuhle ubaba lomama babe sebehlukuluzwa sebecina bengena ke esitaladini abantwana abaningi abangama street kid kubangelwa ukuthi ezindlini abasuka kuzo akuphileki abantu abalayo imali yokuthi banelise ukondla imuli yabo kakuhle.
Unkosikazi Priscilla Misi Hirembu Mushonga olilunga lethu lephalamende njalo edume ngokulwela amalungelo lamantombazana labesifazana uthi ukuqonga kwenani labantwana ezitaladeni emazweni atshiyeneyo kuyisitshengiselo sokuba isimo emazweni anjalo kwezomnotho siyabe singasihle.
Abazali befile abaningi bangikhona abantwana abanye abaseleyo yibo asebethwele umuzi sisithi child headed families. Manxa ngikhuluma kaningi labantwana laba abathengisayo amacansi udubo lwabo lukhulu ngolokuthi kasiyi ukuthi udinga imali yokuthi azipendele umlomo kumba lungisa ikhanda udinga imali ukuthi agcine lokhu okuncane akutshiyelwe khona ngoba yena nguye osungumama osungubaba.
UMazula uthi sikhangela umumo wezomnotho sibona ukuthi udubo lusasekhona sibili.
Kathesi singakhangela njalo siyabona ukuthi izinto zala zilokhu ezisiba nzima kakhulu. Singakhangela insuku eziphelileyo kube lokukhwela kwamafutha. Ukukhwela kwamafutha kuza kutsho ukuthi impilo izaba nzima kakhulu kuzakhamizi zemadolobheni. Akumangalisi ukuthi udubo lwama-street kids lolu luzakwanda kulokuthi lwehle. Uhulumende usekeze wazama ngemizamo eningi ukuthi azame ukuthi abakhiphe ama street kids kwehlula kwenza isikhathi bake baba babagole babathathe baba sekwenye indawo kodwa uzabona ukuthi bazabaleka baphinde babuyele ku street estaladini.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba abantwana abaphila ezitaladeni eZimbabwe baphezulu kwenkulungwane ezine 4000 abagoqela bangabafana lamantombazana. Uhulumende walungisa isivumelwano seziqondiso zendlela zokulondolozwa kwamalungelo abantwana ngomnyaka ka-1998 zihambelana lezo manyano wamazwe omhlaba ye-United Nations Convention on the Rights of the Child kunye lese-African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Ingcitshi ezibona ngenhlala kahle yabantu zicebisa ukuthi abantwana abaphila emigwaqweni kumele bondliwe ngabemuli izihlobo bagcinwe langumphakathi kumbe bafakwe emizini yenhlanganiso ezimela ukugcina abantwana kumbe njalo benikezwe kwezinye imuli ezingabagcina kungela buhlobo ebizwa ngokuthi adoption. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani kahulumende ethwala abantu ngamabhasi eZimbabwe United Passengers Company iZupco isifake emgwaqweni amabhasi edlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besiya emalokitshini behlawuliswa idola lebhondi umuntu ngamunye. Inyathela lokufaka amabhasi edolobheni selimangele abezimota ezincane labemichova ukuba behlise imbadalo yokuthwala abantu besuka kudola elilengxenye besiya kudola elilodwa lebhondi. Inkampani yeZupco ihle yamanyana lamanye amankampani abethwala abantu kumango emide ukuthi bazothwala abantu emadolobheni. Loba nje abezimota ezincane behlisile imbadalo yabo lamhlanje ngemva kwemini enkulu intengo yomhluzi wezimota awehlanga kusukela isimemezelo sokuqansa kwentengo yawo kunyanga edluleyo okwabangela ukuba kube lokutshengisela ukugcine kuchiya kulomonakalo omkhulu elizweni owedlula yonke lokhe ilizwe lathatha uzibuse. Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha eZimbabwe okuqale ngesikhathi uZulu etshengisela emgwaqweni esola ukugugudeka komnotho welizwe. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosi entsha yakwele Malaysia uSultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ube esikhundleni lesi wafungiswa emkhosini ongenwe ngabaningi esigodlweni semuli yobukhosi eseKuala Lumpur esiba inkosi yesithumi lasithupha ukuba lobukhosi. Lumkhosi osakazwe kumabonakude lamhlanje ungenwe la inhloko kahulumende yalelo lizwe uMnumzana Mothia Muhammad. Eminyakeni emibili edluleyo kube lokuxokozela lokuvalwa kwamagagasi okufinyelela ubulembu be-inthanethi emazweni amaningi awezwekazi le-Afrika. Ingcwethi yezebulembu be-inthanethi uRobert Blessing oqhube uphenyo lokucubungula ukusetshenziswa kobulembu uthi ngenyanga yakuqala yalumnyaka kulamazwe amane avalele ngabomo abantu ukuthi bangafinyeleli ubulembu phakathi komumo wokungahlaliseki kwezombusazwe. Ukukhetha abacebisi abangamachumi amabili lane okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale inkulumo abanye besithi inani labacebisi laba linenge kakhulu. Abacebisi laba babalisa osomabhizimusi abagoqela unkosikazi Divine Ndlukula, izikhwicamfundo ezigoqela uDr. Kuzwinetsa Nzwimbo kunye labezokholo ababalisa uDr. Kenneth Mtata okhokhela umanyano wezokholo oweZimbabwe Christian Council ophange wethula umbiko wokuthi kasoze asamukele isikhundla. Lo mnumzana Trevor Ncube usomabhizimusi olamaphephandaba afana lelicothoza uhulumende eZimbabwe Independent. Embikweni awethule izolo sibalukhulu wedalela cabinet umnumzana Meshack Sibanda uthe abacebisi laba bazaphathisa ekucandeni umhlahlandlela wentuthuko lokucasisa inhlelo zikahulumende phansi kohlelo lukahulumende olokuthi ilizwe livuleke amasango kumbe Zimbabwe is open for business ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingqoqo.
Finally sithi ngokunjalo abanye abantu babekhangelele ngakuthi umongameli kabe labacebisi oyedwa kumba babili kumba bangaki, hatshi lowana uyabe ngumcebisi nje ukuthi nxa izinto ziright kodwa emumeni nalo esikiwo umumo olukhuni kangaka onzima kangaka esiphakathi kwawo kudinga kube labantu abazingcwethi abacebisi endimeni ezishiyeneyo kumbe ngithi kuma-categories atshiyeneyo entweni ezenza ezikhona njengokuthi nxa into ze-economy ezinjengalezi ezokuvuseleleni umnotho ezokuvuseleleni ezokwenza ezigaba ezishiyeneyo ngokunjalo kuthiyene kakhulu ukucetiswa kwamongameli emuzwe emumeni onjengelizwe elinjengeleZimbabwe elilezinto zalo esesimeni esibi njengalezi kodwa ke asithi nangamazwe anjengabo-America nalalabo bantwana hathi kuyabodingakala abacebisi abalingeneyo ngoba into zonke ziyabe zingani ziyahamba.
Nanto ke udaba mnumzana Mkandla uyavumelana laye na ubaba uGawule lapha uthi hayi inani leli lilungile njalo zingcwethi lezi zizaphathisa.
Ngiyabonga kakhulu umbono kababa uGawule former MT ulo mbono omuhle sibili awusekelayo ukuthi umnumzana upresident inani labantu laba abakhethileyo ngabantu abaqondileyo sibili ngokubunengi babo ku-advisory board or committee akudingakali iquantity yabantu kudingakala i-capability or ngathi thini iquality leyi yicabinethi sengisehlukana umbono lobaba laphana former MP. Le yi-cabinet ecatshileyo ama-rights akhe yena u-president ukubana ebe namalungelo ku-appointa i-cabinet ministers kuphelele ebantwini abangu-5. Ngalokho-ke usengezelele ngenxa yokuthi ubona ukuthi khona nga-trust i-cabinet ayikhethayo yona yena ngayithembi. Ngoba umcabinet uminister nominister ulo msebenzi amele wenze ebese reporta every 100 days ukuthi wenzeni. Yiso lesi sivumelana leso savumelana ngaso. Ebe siyakhetha i-secret cabinet yakhe leka zengeconsult abantu. Uvuke nje ezikhethela abantu bakhe. And then ebakini bangikhona nabantu abakhethiweyo. Group laphana eningi laphana i-G4.
Siphe ubaba uGawulela. Uyizwe njani wena imbono kababa uMkandla la?
Ngiyayizwa imbono kaMkandla, kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngiphendule khonapho kubaba uMkandla ukuthi ubaba uMkandla, sinanzelele ukuthi isisekelo sombuso asimniki umongo, asithi ukuthi umongameli ka-consult ngenxa yekhiphi i-cabinet. Asimniki khonokho, uyazenzela umongameli. Isisekelo sombuso asilakho khonokho. Even nangaye sekhetha i-advisory board yakhe yalani, akukho khonokho ukuthi kusisekelo sombuso izinto ezinjengazenezo zibaliwe zikhona. Uyazenzela umongameli ngokubona kwakhe ukuthi angaqhuba njani umsebenzi, okungamncedisa ekuqhubeni kwakhe umsebenzi. Ngokunjalo hathi ababaningi laba bantu, njengoba ngisitsho ngithe mina, ilizwe nxa lilowuhlupho olunjengalolu esiphakathi kwalo lidinga ukuthi abantu bacebisane. Ukucebisana kundima ezishiyeneyo ngobungcwethi obuthile yiko kwenziwe ngumongameli. Mbona ngani ukugcwalisa khonokho umongameli ukuthi alalele nokuthi azwe lokuthi abantu bona kanti kuyini abafuna kwenziwa. Njalo abantu labana bangakhangela labadoda njengabo-Trevor Ncube, uyakhangela ukuthi akazange akhangele ukuthi manje akhetha abantu ukuzana uPF kuphela ngidobha abantu. Hhayi, uhambile wangaphandle wadinga labanye abantu phandle ngale ukuthi hhayi asibe ndawonye senzeni into yethu sindawonye, sisebenzeni ndawonye. Yiko kusebenza ndawonye khonokho kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi bandla.
Baba Mkandla, ingqobe sezikuwe, uthini wena ngalokho?
Hayi, ngiyabonga Sibili, umbono ngiyawuhlonipha Sibili, umbono wakho u-former MP. Kodwa-ke iqiniso elipheleleyo i-constitution la ekhuluma ngayo kazengivele kilandile. Angakhohlwa ukuthi khona undoda luvele wangena ngekhulu, engene ngekhulu yona liyana wathi waqonda waya phambili wamemetheka esiya phambili. Singakukhohlwa khona lokho. Singakhohlwa Sibili khona laphana ukuthi i-constitution kuleli lizwe kayisebenzi. Kathesi nje kanti obedeploye wona amasotha namapholisa lawa ngubani? I-constitution yini yoyaleyo? Ngoba yena kade engekho phela. Ngubani okwenzileyo kathesi khona lokho? Babubula abantu ezindindinya kuphela bayakhala lapha. I-constitution ngasiyibeka neceleni. Lapha senze okwethu kwelizwe lethu ukuthi ovuka esenze okwakhe evuke esenze okwakhe. We need to amend i-constitution yonaleyo ukwenzeka ukuthi yonke into eyenziwayo ingene ngokusemthethweni, ingene ngohlonipho lwabantu. Yikho mina ngubona ngazani yikho kumele kusebenze. Asoze umuntu ephume i-cabinet nxa e-acting advisory yakhe okwenza ukuthi khona kungadluli la ku-parliament la ku-constitution kungabi khona. Yikuthi ama-advisors phela kumele bewu-3-4 secret advisors abangaziwa ngumuntu abapublishwe egcekeni. Njalo kwakufakwa ama-advisors angama-interested parties bamuwisa khonaphana bemtshelela eceleni wena futhi bama-advisor. Ungabala undoda lo mbalileyo lo u-Trevor Ncube ulabantu abangakyela khonaphana ngabe kusebenza labo khona laphana. I-constitution leyo ikhuluma ngayo baba kayitsho lokuthi khona kumele vele ebe labantu abangako yini. Into ayivele isazakala mdabuko yikho ingazenge abantu beyinanzelele beyifakela ku-constitution. Ngalokho-ke ngokwazi kwethu thina i-constitution kayi-amendwe, into yonke siyifuna ingene ngomthetho, kungazokwaba yinto nje ephunga ukuqunyelwa ngoba umuntu ulama-right. Kusasa savuka siqunywa amakanda izolo kuvuke kukuthatha imali zabantu kuthiwa ngama-2% kungakhulunywanga. Asiyitumbe neyinye i-constitution yona le evumela khona lokho ukuthi umuntu egqekeze nje kuphela esikhwameni sakho ethela njalo i-2% engazani uyi-shareholder esikhwameni sakho. Konke khona khanye into esiyikhangeleyo asilibalanga, sihamba ngakho, sixoxisana ngakho, kodwa liyavuke elinye ilanga linjengomgabo wavuka khona bemtshela ukuthi sondela alesihlalisane. Yinto ekuphele yabisisele yona le, kathi kasifuni ukufikisa khona lapho, sifuna ukuthi khona kube lokuhloniphana phakathi kwaleli lizwe.
Hayi, kuyezwakala. Baba Gawule, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba uMkandla?
Ngithi kubaba uMkandla ngiyezwa Sibili ukuthi ubaba uMkandla ukhathazekile nge-advisory board kababa umongameli. Kodwa-ke mina ngithi mina maningi ngithi izihlobo zami ezithandekayo ukucetshiswa, nxa ucetshiswa akulanto embi ngokucetshiswa. Njalo ayisho ukuthi ukucetshiswa kule ndlela ezimbili, ungakuthatha ukucetshiswa ngoba ungakuthathi kusiya ngokuthi ubone izinto zakhona zinjani. laphana ngasho kusiya i-cabinet. I-cabinet yese elomsebenzi eyokwenza umsebenzi okuqhuba ukukhokhela ilizwe kuhulumeni. Kodwa laphana abana abantu babeqakathele ukuthi bacebise ukuthi liyabona lapha ukuze sithuthukise ezokulima singenza lokhu lalokhu 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 lalokhu. Liyabona lapha ukuze silokuze kade singangcono sibeke imali le eceleni kumbe i-bond ye engasenzeli kuhle. Kade kuyasincedisa nxa senza njalo masikani ngesiba kungaba yilokhu yilokhu lalokhu. Ukucebisana koba upresident nxa esesuka laphana uyabe senonile ngomqondo esesiyahlangana necabinet yakhe ngemva kokucetshiswa. Ahlangana lakho kucabinet ngale sehlanganisa lalokho kokucetshiswa kuzamenza acine esiba lolwazi lokwenza okujulileyo ngokuthi iyabe icetshiswa, iyabe ehlomisiwe ukuthi ayenelise ukuthi abone ezizinto angaziboniyo.
Nanto udaba mnumzana Mkandla usigqibele uhlelo njengoba isikhathi sisesidliwe ngumangwe.
Hayi, siyabonga kakhulu. Udaba lukhona sibili lapho endukhangeleyo ngokuthi khona umngameli ulamalungelo, siyavumelana lokho lo former MP ukuthi khona ulamalungelo ukuthi ama advisors akhe, but inumber yangikhona leyo yesingayivumiyo njalo kala right kusasa uzafaka abantu abangu 100 210 eParliament khona lapha abalingana nabantu abavotelwe libe khona lisithi khona ule right ule lungelo. Asifuni ama witnesses anjengona lowo, sifuna ukuthi khona ngari report yakanti ngaxhaswe ngabantu. Lokho kuthiwa khona ule lungelo kusasa uyavuka lapha efake izikhali zakhe ezidubule sonke ukuthi khona ule lungelo ngoba ngumngameli. No, asivumelani lakho lokho thina. Icela nje uphele ukuthi kube into nje ebalulekileyo enhle eqondileyo ukuze isizwe sihlonipheke kuhle singene emasikweni. Njalo-ke kakwenziwe masinyane okwenziwayo, thina sibona ngazani ukuthi ilizwe leli libe nokuqonda leli. Ngathathe wona ama-political parties leaders wona la kumbe bangu-133 kumbe bangaki, ngathathe ngobungithi babo bebesebehluleka bebonke khona laphana. Kothiwa khona i-government of nationalism, i-transitional government abethuse yesiyifunayo-ke thina yona leyo ibe nama-stakeholders wonke behluleke bonke bekhona laphana, kusweleka lozasola omunye kuye kuyathatha iziphofu ezingenalutho ezilukhangeleyo kusothiwa khona ngama-advisors bonke labana. Ungakhupha nje u-Trevor Ncube laphana ubathiye bonke labana benjiyana laba abakwani kumthwangwa laphana ne-advisory bonke benjiyana. Nami nje ngingabamumathisa sibili okuqinileyo better than those quantity or kumbe kuthiwa kuyini i-battalion kumbe i-section asikwazi ukuthi kuyini khonokuya.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezano PF.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ibandla le-MDC lithi lamuhla likhweze isicelo se-motion esokuthi imbiko yokuthi kulabesifazane abathi badlwengulwa ngamalunga ebutho lesizwe icutshungulwe kuleli dale. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zikhathazekile ngembiko le, njalo imisakazo yakwamanye amazwe egoqela i-BBC le-ITV isike yakhuluma labesifazane abathi ngempela badlwengulwa. Kodwa uhulumende uthi abadlwenguliweyo kufanele bayebika emapholiseni ngoba kulodaba olulodwa kuphela olunje olwake lwabikwa eChitungwiza. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo senator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios OMDC.
Izolo sibizi caucus yethu yeMDC Alliance eyama MPs sabonisana ukuthi bakithi sithini sicabanga nje abantu bakithi abarethwayo la ngamasotsha lamapholisa ebusuku. So ade sikhuluma nje sesesithi asenze nje enye into nje ehlengiselayo ukuthi abantu nje bebekwazi ukuthi into le bakithi iyayenzakala lapha eZimbabwe and bakithi amasotsha lamapholisa sebevusa abantu belele bexotsha indoda bebophe betshaya indoda sebe repa abafazi abantwana kuthiwa bekhangele bakithi so bagcwele nje omama kusefa osikhathesi bagcwele abarethwe abangakhulumiyo asikwazi ukuthi bangazi kodwa bakithi indaba leyi ibuhlungu khonapha ngivela nje ephalamenti ade ngibuza ukuthi iZimbabwe kathi izaba le rule of law nini bakithi
sibonile njalo kule video kamabona kude lapho lawe obukhona ligqoke ezimnyama likhuluma liyenze njani njalo umbiko wenu ubungowani njalo libona ingani izafeza yini njo
ake sifuna ukuthengisela ukuthi abomama beZimbabwe sicaphukile siyacaphuka asikufuni okwenzakala lokho so khathesi eParliament uSenator Spiwe Ncube terrace imotion yoneyo kurechwa kwabafazi so sizayidibeta from next week livezwa sidibeta sikhuluma ngendaba leyi ukuthi indaba leyi thina asiyifuni nxa umuntu ephambasile ngabotshe engatshaywa iconstitution yethu ayikufuni ke lokhu ngokuthi sahamba ilokhu za sibuza ukuthi iconstitution kufanele ime njani hayi abantu abakufuni lokho and iconstitution does not allow ukuthi abantu bechaywe abantu barephwe abantu bahlukuluzwe njengendlela ehamba ngayo khathesi bakithi
alo ke ngunkosikazi Lillian Timvio so senator wesigaba seMidlands engwebandla leMDC ubexoxa leStudio 7 eseHarare ngesizwe imbono ethunyelwe ngabalaleli beStudio 7 kumakhala ekhukhwini iWhatsApp.
Sanibonani Studio 7 nginomeni lokhulumayo. Into engifuna nje ukuthi ngichasise kancane ukuthi abantu abaseZimbabwe mabayeke ukulalela umnangagwa. Umnangagwa ulamanga amakhulu kakhulu. Kungani amasotsha la adula abantu mhlaka 1st August engakabutshwa? Okwamanje usekhuluma ngokuthi kuzabotshwa amasotsha la adula abantu. Ayikho into ozayenza vila kunamasotsha ozawabopha. Into nje oyikhuluma uzabe nje ikhuluma ngomntu omethi khona ngizayenza kanje ngenza kanje. I'm sure umnangagwa ngicabanga ukuthi abantu beZimbabwe bayi-stupid ngabantwana. Kodwa into engiyibonayo abantu labo enhliziyweni zabo lenqondweni zabo besebekwathi kona no umuntu uyahlanya vele lo into ephuma kayenzi bakithi kula macala amaningi lo muntu lo wayenzayo and sikwenzile umuntu lona aphuma esikhundleni okuthi ngoba uzofisa ini intambo uzonqunywa vele lo muntu lowo ngoba lento eyenzakala ekhaya ku-right okay yena usekhuluma manje ngoba usebone ividiyo evezwe uSky ukuthi umhlaba wonke usibona ukwenzakala eZimbabwe. Why engakhulumanga before ku-ZBC? ZBC ukuthi kona ngoba iyabonisa everyday into ezenzakala lapha eZimbabwe. Why engayikhulumanga into yangkhona? Esekhuluma manje ngoba sokunjani? Sokubuye izintatheli za out of the country zazwenza into enjalo. Ah bakithi uyabheda lo muntu. Uyabheda ukubheda nje. Uyabheda. Akayekwe nje umuntu vele nje abantu bengamlaleli ukuthi niyahlukusehlanya vele amshusehlanyuze igazi selimlabantu labo ababulalayo abaningi laba from i-ground ele selimhlanyisa ungakuyabheka nje bonke abantu ababuya ngapha eHarare bonke nje abakuparlamenti ama-MP bonke nje ungathi sebehlanya nje kulanto abayenzayo babhetele abantu labo kodwa inkosi izobachanga uswazi olubi. Ngiyabonga bafundi bendaba nabalaleli.
Alo ke ngumlaleli weStudio 7 nosithumele imbono yakhe. Singakagqibi uhlelo lwethu kwesikhangele inhloko zendaba. Amatitshala asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. Ngesikhathi amazwe omhlaba inanza ilanga labantwana abahlala ezitaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kama Chris Gande.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.